Owalwa impi yenkululeko umnumzana Johnson Ndlovu ongomunye wabantu abahlaliswa kutsha enkwalini ematshetsheni uthi idamu labo ligcwele udaka okudala ukuthi amanzi athe masinya lalapho izulu linekuhle ngokunjalo uthi kuyadingeka ukuthi kulungiswe amadamu la ukuze uqedwe udubo lwamanzi okwamanje uNdlovu uthi uhamba umango omude esiyanathisa inkomo zakhe emasholomushi
vele nxa lisini izulu udalwe lapha alibambi manzi idamu kufunakala ukuphutshwa kuphele ukuvula idamu lenala phakathi ukhitshe udaka loluya udaka lungaphela amanzi nxa lisithi izulu liyana abamba
amazwi kaNdlovu agcizelelwe ngesinye njalo isakhamuzi senkwalini umnumzana Theminkosi Ndlovu yena othi sebeze benathisa inkomo esikotsho ngoba idamu selithile
ingakuthiwa siyathola usizo lokuthi abantu basincediseni usincedise ukudaka edamu ukuthi kwenelise ukuthi inkomo zithole usizo lwamanzi ngoba kathesi so sisesikotshweni siyanathisa
Uphinde wathi sebeqalisile amalungiselelo okulima lanxa besalinde inhlanyelo evela kuhulumende.
Inhlanyelo ibingakafiki siloku sisamelele njengamalunguzeni kwa umlimisi wabhala abantu amabizo ukuthi anytime inhlanyelo inganofika.
Unkosikazi Karabo Sebata emakoko eKwanda South layo khala ngodubo lokuswelakala kwamanzi.
Kunje kuseni kunje sifolile ezikotsho silindele amanzi izifuyo ziyahawula labantu bahawula sila ngitsho ukunatha abantu azikasabile lutho emlonyeni ngenxa ukuthi wona amanzi okupheka abekuwabone isikotsho sinye ngesomhlanganelwa zemalayini amabili inkalakatha zamalayini ingaswelani elula vele lesi sikotsho sibike saba lesidumbu kweminyaka ephelileyo nanamhla siyabona ukuthi kuzaze kube lesidumbu phakathi kwelayini ngenxa yamanzi abanye baqambaleli ethebethebeni lezifuyo zabo sicele ukulanyulelwa.
Izulu liqale ukuna kwezinye indawo zezansi emaNdebeleni kuleviki ezibalisa iBed Bridge Gwanda leNkhwali lapho kubikwa lidilize imizi lakhukhula lezihlahla kusenjalo abafuyi benkomo eNkhwali bathi lokho bengabuquthi ubuthongo ngenxa yamasele enkomo. Umnumzana Previous Ndlovu uthi sekumele bethone beluse izifuyo zabo ukuze zingatshontshwa.
Uzinanzela ukubana everyday uyabe uzibona noma zilala egangeni kumele uzibone ntambama ekuseni ukuze zibe khona. Emini ma ungazikhiphe zinganathe ekuseni emini kumele uzidinga ubone ukuthi zilele ngaphi ntambama futhi ukuze ubone ukuthi ngoba abantu bakwanisa ukutshontsha kumele ube seduzane lazo ngoba ibhenki yakho.
Kungenani le mizamo yamapholisa kanye lengathi ezitheneyo zikahulumende ubuthela bezifuye kakhulu inkomo lokhu bubhahile emhlubulweni weKwanda South endaweni zeChanya Ugwe eJohn Deep kanye laseNkoma. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngingu-Albert Ncube.